uthando lungapheliyo sandwa senhliziyo yami ngifuna wena wedwa wedwa zonika uthando uthando lungapheli uthando olubuya enhlizweni How tough to turn the love with mama wing and his arm.